Kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhla ka-6 Nkwenkwezi 2020 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ngemva kokuxotshisa amalunga edale lephalamende amane izolo, ibandla le-MDCT lithi lizaxotshisa abanye njalo.
Uzokhumbula ukuthi 24 months, exactly 2 years ago, yena uChamisa waxotsha umama uKhuphi. So wayemxotsha esebenzisa aphamandla, wayesebenzisana nezandu.
Iningi lithi akufanelanga iziphathamandla zamabandla ezombusazwe kube yizo ezabela abaswelayo ukudla okuvela kuhulumende, ngoba lokhu kubangela ukuthi kungafinyeleli abakudingayo.
Ehleleni lelo kuncedisa abantu ngemali, uzathola ukuthi bona uhlelo lolu alubanjwanga kuhle ngoba bakhona abanye abantu ababekuhambela phambili.
Lamhlanje sigqiba ingxoxo esiyenze lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube.
Engingakutsho ukuthi vele yona ijele asondawo elula khona ukuphileka kwakhona, isikakhulu nxa sikhangelele amajele alapha ekhaya eZimbabwe, ukudla vele kunzima, ingubo kunzima.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. MDC elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe lithi lixotshise amalunga e-MDC Alliance ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa edale lephalamende izolo, ngoba lifuna kukhanye sobala ukuthi ngubani umkhokheli we-MDC uqobo. Leli bandla lithi lilakho njalo ukuxotshisa amanye amalunga kaChamisa kudale elifanayo. Usomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda wazise izolo ngokuxotshwa komeli wedangamvura umnumzana Prosper Mutseyami, umeli wekuwazana East umnumzana Charlton Wende, usenator weMidlands unkosikazi Lillian Timvios kanye lonkosazana Thabita Khumalo oweproportional representation, ngemva kokulobelwa incwadi ngumakhuphe esebenzelana lomnumzana Douglas Monzora lomnumzana Morgan Komiji. Umakhuphe uthethe inyathelo leli ngemva kwesinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esokuthi nguye owayemele ekhokhele ibandla le-MDCT ngemva kokubhubha kukamnumzana Morgan Tswangirai, hatshi umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa abakaChamisa bathi okwenzakale izolo lokhu kungaphandle komthetho. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Khaliphani Phugeni, waqala ngokumbuza ukuthi ngabantu abathi basebenzelana lezanu PF na.
Hayi, lokho kokuthi uChamisa uthi noma abalandeli bakhe asizukulandela. Uzokhumbula ukuthi 24 months, exactly 2 years ago, yena uChamisa waxotsha umama uKhuphe. So wayemxotsha esebenzisa aphamandla, wayesebenzisana nezandu ngaleso sikhathi. Uma ngabe wayesebenzisana nezandu ngaleso sikhathi uxotsha umama uKhuphe, hayi hayi kuhleke angafaka leyo inference. Kodwa thina sisebenzisana nezandu, thina sihamba ngomthetho owakhulunywa yiSupreme Court, onguye owasihambisa eSupreme Court. ISupreme Court yafika yasi exonerator ngesilungu, yambamba icala yena. So kungenxa yalokho yikho sibabiza. Ithinga uchazele nje kabanzi ngoba bafuna ukukonfuse abantu. I-alliance ayiso political party, alliance ngamaqembu angu-7. So kulabantu abaku-alliance abangene ngeqembu le-MDCT, yibo abantu esibarikholileyo thina. Sisazobarikhola vele abalokho nje ubona abanye lokho bezibiza bethu bona bangabe-alliance. Sizobarikhola vele ngoba umthetho usho kanjalo. Aso nto esiyenza ensitha le yinto esayikhulumayo, ngasemuva namanje siyayikhuluma. Umthetho ngumthetho.
Kungani liqale ngokuxotsha amalunga azinkokheli edale lephalamende?
besifuna ukubabonisa ukuthi okuthiwa ngesilungu there's a new sheriff in town. Bakwazi angithi yibade behamba phambili bekhuluma izinto kwathini kwathini, manje besifuna ukubabonisa ukuthi iSupreme Court ingakhuluma ikhulumile. Awukwazi ukuthi uyizibe iSupreme Court ingathi ayikhulumanga wenze ijudgment ibe academic. Ayikwazi ukuba academic ijudgment, ukuba academic ukuthi uyichaya indiva nje. Ijudgment mayiphumile inkantolo isithe lokhu yilokhu, yikho lokho kwenzakala. Mangabe ungakuthanda uya appeal, mawungasakwazi ukuappeala ngumthetho eZimbabwe. So asikwazi ukuba nabantu abazinkokheli ngaphansi kwebandla letha abaphikisana nomthetho.
Vakhona abathi lanxa lingaze libaxotshe bonke abantu bakaChamisa kuyiwe kukhetho, akulalutho elingaluthola lina.
Hayi, free speech phela le, wonke umuntu uyavunyelwa ukukhuluma. Ngithi it's a free country, wonke umuntu uyavunyelwa ukuthi akhulume into ayicabangayo naye, akwalelwa. It's a free country, angakhuluma noma yini into ayicabangayo umuntu. Ngabe kwakulula ngaleyo ndlela wayengayisoze ayitshontshe i-MDCT, njalo wayengasoze asebenzise udlama lusebenzisa Kenneth Mamukhupe embiza i-dissident efuna ukumchisela endlini.
Umnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekwabulawayo. Untungameli Nkomo uphinde waxoxa njalo lomunye wabaxotshiweyo edalela ePhalamende uNkosazana Thabita Khumalo, yena othi kusobala ukuthi uMakhuphe labanye bakhe basebenzelana lebandla leZANU PF.
Hayi, lokho ukuthi uChamisa uthi noma abalandeli bakhe asizukulandela. Uzokhumbula ukuthi 24 months exactly 2 years ago yena uChamisa waxotsha uMakhuphe. So wayemxotsha esebenza phamandla, wayesebenzisana neZANU ngaleso sikhathi. Uma ngabe wayesebenzisana neZANU ngaleso sikhathi uXotshe uMamukhuphe, hayi hayi kuhleke angafaka leyo inference. Kodwa thina sisebenzisana neZANU, thina sihamba ngomthetho owakhulunywa yiSupreme Court, onguye owasihambisa eSupreme Court. ISupreme Court yafika yasi exonerator ngesilungu, yambamba icala yena. So kungenxa yalokho yikho sibabiza. Idinga uchazele nje kabanzi ngoba bafuna ukukonfuse abantu. I-alliance ayiso political party, alliance ngamaqembu ang-7. So kulabantu abaku-alliance abangene ngeqembu le-MDCT, yibo abantu esibarekhodileyo thina. Sisazobarekhola vele abalokho nje ubona abanye lokho bezibiza bethu bona bangabe-alliance. Sizobarekhola vele ngoba umthetho utsho kanjalo. Asonto esiyenza ensitha le yinto esayikhulumayo ngasemuva namanje siyayikhuluma. Umthetho ngumthetho.
Kungani liqale ngokuxotsha amalunga azinkokheli edalela ePhalamende?
Besifuna ukubabonisa ukuthi okuthiwa ngesilungu there's a new sheriff in town. Bakwazi angithi yibade behamba phambili bekhuluma izinto kwathini kwathini, manje besifuna ukubabonisa ukuthi iSupreme Court ingakhuluma ikhulumile. Awukwazi ukuthi uyizibe iSupreme Court ingathi ayikhulumanga wenze ijudgment ibe academic. Ayikwazi ukuba academic ijudgment, ukuba academic ukuthi uyichaya indiva nje. Ijudgment mayiphumile inkantolo isithe lokhu yilokhu, yikho lokho kwenzakala. Mangabe ungakuthanda uya appeala, mawungasakwazi ukuappeala ngumthetho eZimbabwe. So asikwazi ukuba nabantu abazinkokheli ngaphansi kwebandla letha abaphikisana nomthetho.
Vakhona abathi lanxa lingaze libaxotshe bonke abantu bakaChamisa kuyiwe kukhetho, akulalutho elingaluthola lina.
Hayi, free speech phela le, wonke umuntu uyavunyelwa ukukhuluma. Ngithi it's a free country, wonke umuntu uyavunyelwa ukuthi akhulume into ayicabangayo naye, akwalelwa. It's a free country, angakhuluma noma yini into ayicabangayo umuntu. Ngabe kwakulula ngaleyo ndlela wayengayisoze ayitshontshe i-MDCT, njalo wayengasoze asebenzise udlama lusebenzisa Kenneth Mamukhuphe embiza i-dissident efuna ukumchisela endlini.
UNkosazana Thabita Khumalo ngomunye wamalunga edalela ePhalamende axotshiweyo uNkosazana Thokozani Khuphe edalela ePhalamende izolo. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Akufanelanga iziphathamandla zamabandla ezombusazwe kube yizo ezabela abaswelayo ukudla okuvela kuhulumende, ngoba lokhu kubangela ukuthi kungafinyeleli abakudingayo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati ubikwa esithi kufanele ugatsha lukahulumende olubona abaswelayo elizweni olu social welfare lwabele abampofu impuphu ngokuphuthuma. Okhokhela lolu gatsha umnumzana Paul Mavima uthi uhulumende usaqoqa imali yokupha imuli eziswelayo kanye labanini bamabhizimusi amancinyane ngesikhathi indawo eziningi zivaliwe ngohlelo lwe-lockdown olokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi njalo esiphathamandla sebandla le-ZANU-PF uthi amabizo alabo abathola lokhu kudla kufanele aqoqwe izakhamizi ngokwazo.
Uhlupho esisuka sibe lalo kakhulukazi enhlelweni enjengazona lezi uhulumende lapha azama ukuthi aphathise uZulu ekutholeni okokudla, ekutholeni imali zokusebenzisa, kukakhulu ke lekutholeni indaba zempupho, zinhlelo ezinhle kodwa kusuka kuphice ngenxa yokuthi kona kulabanye abantu abalobukhwaba ababisa izinto engantha zibuye ngohulumende kodwa kuyinto yabo abayicabanga ibona bevele befuna ukucatsha ngomunwe. Engikuchoyo nango ehlelweni lokuncedisa abantu ngemali uzathola ukuthi kona uhlelo lolu alubanjwanga kuhle ngoba bakhona abanye abantu ababekuhambela phambili basuka kulokuthi basebenzise ukudingeka kwenhlelo yokuthi kona into le ifike ebantwini abayibo abamele bethole usizo kwangena okweze politiki. Lokhu ngikutsho lapha kobulayo njengoba sikhangele uhlelo lolu belubanjwa ngama-councillors and ama-councillors lawa abaningi bangona phuzengithi bonke ngabe bandla ele-NDC. So ungakhangela uzathola ukuthi kona abantu ababhaliswayo ukuthi bazuze uncedo lwemali sokutholakala ontanga abancane abangabasekeli balelo bandla and then uzuthola isalukazi omele lingabe siyathola asitholi lutho. So khona phana kube sosuka kuphici ngitsho even la indaba empupu leyi uthola laba abathiwa ngabejimazi bafike bethi sizoyenza izonal bengahlalanga phansi lezakhamizi ukuthi kukhulunyelwa nokuvunyelwa nokutshengiswane ngoba izakhamizi izwe ezazanayo ukuthi lo uhlala lapha lo uhlala lapha babe sebuya lohlelo abangaluconsultanga lezakhamizi pho kuyazala ngomona. Into bengifisa ukuthi ngabe uhulumende uyavuma avulele ukuthi yona lapha nxa indaba zinje into lezi kaziphathwe izakhamizi zingaphathwa yithi ama-politician ngoba mina njengoba ngingiwebandla ele-ZANU PF elibusayo ngizafuna ukubana ngifake abantu abebandla le-ZANU PF. Labantu abangasobo bebandla le-ZANU PF pho bona baqonde nga. So kulesikhathi sokuthi kumele sihlukanise into zepolitiki nxa into zinje so sikhangele izinto zezakhamizi. So lapha kumele ngabe sigijimisa siqhakathekisa izakhamizi kube yizo ezisitshelayo thina ezitshela uhulumende ukuthi hayi la asikubambeni so lapha asikubambeni siyana singakwenza njalo uzabona into ethi iyathutsha.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma usomabhizimusi njalo esiphathamandla sebandla le-ZANU PF ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekwaBulawayo. Namhla sigqiba ingxoxo yethu lolela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzacangulube njalo ophatheke kwezombusazwe. Umzacangulube labanye bakhe abahlanu bagwetshelwa ukuhlala entilongweni okweminyaka eyisikhombisa besetheswa icala lokutshisa imota zesiphathamandla sebandla le-ZANU PF elokitshini lesizinda kwaBulawayo. Kodwa bakhweza lolu daba emthethwandaba bephikisa isinqumo lesi basebesiya e-Supreme Court lapho abaphiwa khona ithuba lokuhlawula imali yesibambiso se-bail ngemva kokuvalelwa ejele lekhami le Harare. Umzaca Ngulube uchasisa ngomumo wejele.
Vele lona icala kasidlale ngikhulume la kuyamisa ekwela micele lona vele icala kangilalo into nje yenzwa ngokugijima nje ukuthi njengonto into yombangazwe ukuthi amunye umuntu fuza angene phakathi kumbe simkhawulise kuphela kodwa ngokomthetho akulacala engiyalenzayo ngobufakazi obukhona akukho ufakazi obutshengisa ukuthi ngenza icala kumbe ukuthi mina ngawufuze ngivuma nelicala ukuthiwa iconviction kwafuza ngafike lapho ngoba vele icala kangilalo
bekunjani ekuvalelweni lapha bakuhlukuluzile nanga
engingakutsho ukuthi vele yona ijele asondawo elula khona ukuphileka kwakhona isikakhulu nxa sikhangelele amajele alapha ekhaya eZimbabwe udla vele kunzima ingubo kunzima lokunye engathi ekami ijele elingcono lilamanzi lobu kudla kungekho kodwa izihlobo zethu zandize kuphathele indaba yami le ibindaba indaba yepolitics ngoba vele indaba engabotshiwa ngivele ngingayenzanga so le indaba nxa ungakhangela ukuthi njengomzaca engumuntu owangena kukhetho lwadlulayo ezimele yedwa waphuma lamavoti amaningi kathi seku-MDC which means sengumuntu oyesabisayo ukuthi sengayiwina liyana sengasiwini isiqindi seblau south indaba le ibile abantu abalemali ade beyilandelela esiphikisanayo kwezombusazwe ade bebhadala izimali even sifika ekame kwafika omkhulu omunye umphathintambo engathi uminister wafika elandelela indaba naleyi uthi efikile asihlalanga sikhathi sabantu sesithuthwa sihanjiswa eHarare ibibi indaba ade vele ibhadalelwa ukuthi ngihlale ejele ungakhangela even lesigwebo sakhona ngambi isigwebo sokuthi siphela ngo-November 2023 ama-elections ephelile so akuzange kube lula ikakhulu eHarare izihloko sezikhatshana ukudla kuyahlupha eHarare kulakudla ingubo Harare kulamanzi yikho ubonile kokunye ngukhiphileyo kufacebook wami kwaphuma sokuzinews njengathi sigcwele kumaphephandaba achiyeneyo ngisitsho nje ngibalisa ubuhlungu esihlane labo ngoba into enanzela kakhulu laba abakhangela izibotshwa bayazincindezela kakhulu amalungelo ezibotshwa kananzile manje thina njengabantu esike esihambileyo esikolo besibonisana labo amadwalawa okuyinto abangayithandiyo so bekucina sokungani sokuliwa but hayi mina bengizilwela izibotshwa bengingatshoni ngibhoda lapho phambaniseka khona bembazisa abakhokheli lapade enkona kumbe kusesigurubhi kumbe kuseHarare Central bengisitsho njengoba ngisitsho ukuthi njengeHarare ukudla kuyahlupha laba ijele leHarare khokhelwa ngayizibotshwa lezi ezingathi ngama-prefect ejele lawa yibo abacontrol even i-kitchen bebesithi bangathatha iporiji elijileyo besibethela amanzi konke kona nokho bekungasompilo elula athi khona ejele kodwa mina njengomuntu wade esazi amalungelo akho bengisima ngikhulume labo ngibonisane labo ukuthi hayi lapho eselikwenza seliphambanisa bengiyesabi ukuthi enye into uyakuvela usazi utawulacala akungeke kwadolisa nzima ngento ongayenzanga kodwa ngokubona kwami into enginazile kakhulu abantu abasemajele bayancindezelwa amalungelo abo kakhulu khangelela ukuthi laba babakhangela babe bayeyisa bekhangela phansi kodwa hayi mina bengiwamela lamalungelo ami ngibachasisele ukuthi hayi lapha seliphambanisa bagokheli bezindawo bekungekho lula sibili ukudla kwesikhathi lami ngebesikhathi ngebakhona lo mkhuhlane kuthiwa le iphela kwenzakala ngokuswelakala kwama-nutrients aqakathekile emzimbeni besibasisikhathi labantu besela lokwisikhwekhwenyana but hayi bengisiwa mvuka bekungela kudla ejele kodwa ngiqinisele ngathi lapha ngendoda kufuze ngimi amajele alapha ekhaya kakho kalungelanga ukuphila kwabantu ngoba ivile ukuhlala kwakhona eHarare besihlala siminyene okungenziyo onje ukuthi ngathi indlu eyi-1 njengemalokishini ibitholile abantu abayi-12 so kukuthi lilala likhroseni izinyawo omunye gade phezu kwakho so vele bekunzima ikakhulu ejele lele ngigcinelekilo iHarare Central lilijele liminyeneka kudlula onke amajele
umnumzana Josephat Mzaca Ngulube ngolwela ilungelo likazulu njalo ephatheke kwezombusazwe ubaxoxa ecingweni lestudio 7 ekobulawayo Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulezibotshwa ezedlula eziyinkulungwane ezimbili i-2528 esezikhululiwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngenjongo yokwekethisa ukuminyana emajele. Izibotshwa lezi ngezivele kumajele aselizweni lonke jikelele ezigoqela omunye obegwetshelwe ukuhlala ejele weminyaka engamachumi amabili. Iphephandaba le-Chronicle lithi amapholisa ugatsha lwezendle olwe-Zimpacks abikwa ebulele indlovu edolobheni le-Victoria Falls izolo. Indlovu le ibikwa ibisikhathaze kakhulu izakhamizi za leli dolobho okugoqela lenkamba yamapholisa. Isikhulumeli sogatsha lwe-Zimpacks umnumzana Tinashe Farao uthi izakhamizi zifolile zaphiwa inyama ngemva kokubulawa kwendlovu le. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu umbiko eliyithumele nge-WhatsApp.
Sabonani, sabonani, sabonani basakazi be-Studio 7 lani balaleli lonke. Hayi, okhuluma nguZamani ePlumtree kodwa esigabeni mphuma empandeni esigabeni semzaza. Hayi, corona ish nasebuTswana lapha hayi bathi lockdown sisibulele. Hayi, sisibulele phela sithona ezindlini akuphumeka kuhambeki. Ah, le ndlala ezindlini lapha sisichaya kakhulu, sisichaya sibili kakhulu balalela. Hayi, hayi kodwa inkosi khona balalela nithemba ukuthi wonke umuntu nje hayi kuzophela sokhohlwa ngakho lokho. Sizokhohlwa ngakho shuwa balalela. Hayi, ngiyabonga ukukhuluma labantu be-Studio 7 lonke balalela into ekhona phela singabeka kuNkulunkulu lento kuphela ukuthi hayi inkosi yekwaziyo kuzolunga.
Hey, silalele siyabona siyezwa kule ndlebe bathu yezwa. Ya, ungathatha indlebe uhloma ngapho lwethutha ngapho uvala indlebe ungeze ukuthi corona is dangerous. Ya, kuqakathekile khona ukuzivikela. Ungathi ukuhlala endlini, ungahlala esendlini kodwa ungela kudla kodwa bathi faka nale mask la uthelethele la ubona ukuthi abantwana balala bedlile ukuthi uzivikele wena kuqakathekile kakhulu. Hayi, kuzophela asithembeni kuNkulunkulu. Wonke vele sikubeka kuNkulunkulu ngamandla kaThixo kuzophela. Sinkalakatha ukuthi sithandaze kuphela uNkulunkulu uzasizwa. Uzasiphendula kwenyilanga. Hayi, mina ngikhuluma ngukhuphe. Yeah, ukhuphe. Khuphe omstedi. Yeah, lapha embuya khona yime ngikhuluma ngalesi sikhathi ngithi hayi uNkulunkulu uzasizwa kuzadlula okuyikorona. Sabe sithezi nje lokho esiququbele nje lati khona phesikhona siququbele. Asikwazi ukungenza kanti ukuthi nje akuthini but hayi khona siyathova thova khona okunjoko ukuthi hayi ukuthi lati sifaka emlonyeni sisafaka emlonyeni asazi njalo kumbe baza extenda kula amalanga asikwazi banga extenda kulapho sizokhumula emuva ngabe sokurongo phela lapha ngabe sokutshintsha ibhethe endodeni hayi sokurongo sibili. Siyabonga sithi xoma kasizo
ukuzithoka la ngenhlonipho balaleli be-Studio 7 ngithi salibonani umhlaba wonke ujikelele abamamela e-Studio 7. Igama lami nguNjabulo wakoDube Isibongo. Ngibuya ekhaya eZimbabwe esigabeni sakwaMadlambuzi eMkhomeni. Ngizikhulumela nje bathandekayo, ngicela ukubuza ukuthi njengoba singapha thina emazweni kwabamhlophe lithi siyenze njani nabantu laba esingakatsho ukuthi baphila amaphilisi omhlaba, bazenza kanjani njengoba besemazweni wakwabamhlophe, bazophila ngayiphi indlela kanjani? Ngizibuzele kanjalo njengoba ngizibika kubana ngiqhamuka kuphi esigabeni sakuphi. Nginje bathandekayo, ngumuntu wezinyoka ngiyisangoma. Ngizibuzele njalo kubana njengoba sinje siyizangoma umthetho asiwuyali, kodwa ngizibuzela mina kubana kungenzakala ntobani kubana mali ngadedela nathi njengezanuse, sibonisane njengezanuse kubana lolu bhubhane singalumisa kanjani, ngoba ngizanke ngizwe nelizwe lilodwa noma liqhamuka kunini lizwe umnankakwa kubana uthini, ngoba uyazi ukubana ilizwe lakhe lilezanuse. Ukubana ngatsho kubana abantu bakhe bayimele le nda. Yebo, yasiyala ukubana lu bhubhane lungafuna kubana umuntu aye esibhedlela kodwa lasesintwini kuyangena njalo sinje silamathwasa emzini yethu silabantwana babantu abahleli emzini ngizibuzele ukubana okhitshwayo kumele ngimhambise kibo ngalesi sikhathi saleli gcikwane ngimenza kanjani umntwana abantu ehleli esemzini wami ngiyabonga kakhulu bathandekayo lapheli khona lonke
lawo bekungamazwi eno lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane okhangelelwe ukuba amele ibandla lamademokrasi kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni komnyaka. Umnumzana Joe Biden ubikwa eseswela usekelo kulandela uphenyo olusanda yenziwa selokhu kwaqhamuka igcikwane le-coronavirus. Ingcwethi zogatsha lwe-United Nations zithi ukuthula kwele-South Sudan kulakho ukuthabalala ngoba iziphathamandla zalelo lizwe ziphatheke ngokubangisana ngezomnotho elizwe hathi ukuqinisa isivumelwano sokuthula. Kesikhangele esivela ngapha kwele Melika ngamafitshane. Ingcwethi ezisebenza esigodlweni se-White House zibikwa zisithi uphenyo olwenziweyo lutshengisa ukuthi kusiyafika inyanga kaNcwabakazi kungaba sekubhubhe abantu abedlula 100,000 bebulawa ligcikwane le-coronavirus. Lolu phenyo luza ngesikhathi umongameli Donald Trump esithi ufuna ilizwe livulwe ngokuphangisa. Izolo bese kubhubhe abantu abedlula 70,000 i-71,000 kwele Melika. Khona ukubhubha abantu abayinkulungwane eyodwa kumbe ezimbili 1 to 2,000 ngelanga. Umaqondana ingoma yeshabalala rhythm isigcubela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi ke sikhangele indaba ebesilazo. Ngemva kokuxotshisa amalunga edali lephalamende amane, ibandla le-MDCT lithi lilakho ukuxotshisa abanye njalo. Iningi lithi akufanelanga iziphathamandla zamabandla ezombusazwe kube yizo ezabela abaswelayo ukudla ukuvela kuhulumende ngoba lokhu kubangela ukuthi kungafinyeleli abakudingayo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi nxa lifuna ukuzizwa njalo indaba zethu yanini ku www.voandebele.com.